sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhla ka 10 kuMpandulo 2023 Mokeps 2. Endabeni zethu lamhlanje.
Sifelwe satshontshelwa ithemba likhona ngenxa yokuthi amazwe wonke asetshelizana ukuthi akula president.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi likhulumisana lomanyano we-Southern African Development Community ngokhetho olusanda kuqhutshwa kwele Zimbabwe.
There's no need for fresh elections. Actually, what we had were fresh elections after the 2018 1970s. So we had the other elections, and the president won. And I won as an MP, just like others. And they also have winners among them.
Ibandla leZANU-PF lithi akulakhetho oluzakwenziwa kwele Zimbabwe kuze kufike umnyaka ka-2028. Kuvuka umsindo enkundleni yemidlalo obekungqikelana iDynamos leHighlanders. Sadathulela ezemidlalo ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi likhulumisana lomanyano we-Southern African Development Community ngokhetho olusanda kuqhutshwa kwele Zimbabwe. Umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, uthi bakhangelele ukuba isadakhi izabancedisa kudaba lwabo lokhetho abathi kaluqhutshwanga ngemfanelo. Inhlanganiso yesadikhi ye-African Union le-European Union bethula imibiko ethi ukhetho oluqhutshwe kwele Zimbabwe mhla ka-23 Ncwabakazi kalwenziwanga ngemfanelo. Akesizwe uMafa ekhuluma ngabakwenzayo khona manje.
Indaba yethu ibanjwe yiSADC, yikho labona singayangekhothi ngoba amazwe abuyayo SADC, African Union, European Union lamanye athize bakufaka mhlophe ukuthi ama-elections la awahambanga kuhle, iZANU yatshontsha yavoxa. Yikho ke singake nsuku zonke lokhu sitshela abantu ukuthi kwenzakalani ngenxa yokuthi uma ulemfumba awufanelanga utshengise isitha. Iqiniso likuzwile ukuthi sathuma i-delegation yethu yenza ukuthiwa i-diplomatic offensive. I-SADC isist ngakho. Yikho ke mbona ngani thina sifelwe satshontshelwa ithemba likhona ngenxa yokuthi amazwe wonke asetshelizana ukuthi akula president.
Yes, siyabona baba Mafa ukuthi kuningi okwenziwa libandla leZANU-PF. Siyabona ke ukuthi sokugcotshwe umongameli, sokugcotshwe abasekeli bakhe, kwagcotshwa lamalunga edala lephalamende aku-CCC leZANU-PF. Akusayindawo phela konke lokhu. Akunjalo baba Mafa.
IZANU ibamba ngamandla njengoba liyazi ukuthi wonke umuntu oqala ukuyicebisa ukuthi uphambanisile uba yisitha sayo. Sicela abantu bakithi babe nethemba, into le ayisiyo seyaphuma ezandleni zethu ngoba iSADC yiyo efuna ukuthi ama-elections akuSADC ne-Africa ahambe ngendlela. Thina sizalitshela masinyane kodwa iqiniso ikuthi eZimbabwe akula hulumende okhona ngamandlwane. Abantu bangalahli themba, ngokuhamba kwesikhathi sizatshela uZulu ukuthi kwenziweni, singaphi. Siyabona.
UMnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, ubexoxa le-Studio 7 ekobulawayo. Sixoxe njalo ngodaba lolu loMnumzana Dafatswa Mugwadi obephethe uhlangothi olubona ngokwethula kwemimpiko kubandla leZANU-PF.
What challenge the election anyway? That is literally fake news. The opposition is not challenging the election results. There is nowhere where they have placed that challenge. We have got illegal, you know, processes that should take place when an election is being challenged. We have institutions of justice to address electoral-related grievances. There is no such institution which is seeking to deliberate or administer an opposition claim of electoral malpractice, as it were. So there's nowhere where the opposition is disputing electoral results.
So do you see any fresh elections?
Akula bantu abathi ukhethwa lokugujwa ngemfanele. Kule ndlela okwenziwa ngayo okusemthethweni. Konke lokho akwenziwa ngamabandla aphikisayo. Akukho sibili. Kuya ngokuthi ubone ngani umnyaka ka-2028 useduze kumbe ukhathala. Esikwaziyo ukuthi abaphikisayo kabasoze basitshele ukuthi silwenze ukhetho lolu kumbe hhayi. Esikwaziyo ukuthi kumele kube lokhetho ngoba silandela imithetho yelizwe. Ukhetho lwenziwa ngendlela kungedlula iminyaka emihlanu. Okwamanje akulakhetho oluza kwenziwa eZimbabwe kuze kufike umnyaka ka-2028. Okunye lokhu okukhulunywa ngamahunga-hunga nje, asikulandeli thina lokho. Silandela imithetho yelizwe, lwenziwe ukhetho okunqobe khona uMongameli Emmerson Mnangagwa, lami ngikhetho ukuba lilunga ledala lephalamende. Pho, olunye ukhetho yiluphi abakhuluma ngalo, okwamanje selidumele edlula.
There is no need for fresh elections. Actually, what we had were fresh elections after the 2018 ones, isn't it? So we had the other elections, and the president won. And I won as an MP, just like others. And they also have winners among them who won as members of parliament. We were with them. They were sworn in. So if they were serious about such a claim for fresh elections, why did they come to be sworn in? Remember, a day before they had promised that they were not coming to parliament to take the oath of service. They were not frog marched to come. They were not jumbled to come. They were not railroaded to come. They were not intimidated to come, as they often say they are intimidated. They were not abducted to come to parliament, as they often claim. They came alone. So they came alone because they know that the election is done and dusted. It was concluded and nothing stops continuity.
Lo ngumnumzana Tafaswa Mugwadi obephethe uhlangothi olubona ngokwethula kwemimpiko kubandla leZANU-PF. Kusenjalo osanda kukhethwa ukuba ngusenator esabelweni seMathebeleland South unkosazana Nonhlanhla Mlotshwa uthi uzasebenzela uZulu.
Ngingakabaphatheli lutho abantu bakithi, ngithanda ukubabonga ukuthi siphume emlonyeni wesilwane. Abantu beMasouth bafaka uvo lwabo, ilizwi labo, bakhetha abantu ababafunayo. Yize sisitsho siphinda futhi ukuthi ukhetho lolu belungekho free, lungekho fair. Sitsho ukuthi sivote nzima, sikhampeyine nzima. Kusiya ngani ngasikhuluma nje imzingwane silayo, iGwanda South silayo, iNsizwa South silayo, leBulilima. Kodwa okungasenani enguthembisa abantu beMathebeleland South, iMathebeleland yonke jikelele, yikuthi nginelizwi labo lapho engiyakhona eHarare. Abakuthembe lokho ukuthi ngizabamela, ngizabakhulumela ezintweni eziningi ezihlupha iMathebeleland South. Ngilokukholwa ukuthi abantu abantu baMathebeleland jikelele bayazibona ukuthi elizweni leZimbabwe bazintendane, bangabantu abanganakwa ngumuntu, kodwa kathesi sebelomuntu wabo abangamthuma loba yinini, abayomelwa, bayokhulunyelwa. Okumele kubuye eMathebeleland, sizaqinisekisa ukuthi kuyabuya eMathebeleland.
Singathi-ke okukhangele kakhulu ukuthi uzabakhulumela ngakho njalo bamele ngakho kungabe kuyini?
Mina njengomuntu ohlala ekhaya, enyangunanzele ukuthi sikhohlakele thina kulo sikhumbulayo. Basikhumbula kuphela mzukwana kungama-election, bezosiphathela lokhu lalokhu okungama-chickenini okungasisi ndawo. Kodwa sesikhuluma ngenguquko, inguquko ebambekayo esiyibonayo asiyiboni. Sinethemba lokuthi abamele abesibathumileyo njengeMathebeleland South, abamele ibandla le-Citizens Coalition for Change, bazayinetha inguquko leyo ngokuqinisekisa ukuthi nabamba amahofisi, ababamba amaministri, nxa ngabe ngumgwaqo omele ukuya eMathebeleland kawubuye nangempela. Nalokhu kunje iMathebeleland eningi asilazulu thina, sifuna amadamu amaningi, sifuna amanzi. Ikakhulu siyakhala futhi ngamanzi emakhaya lapho, phinde sikhale futhi ngokuthi kunje bayafika abembayo besenda igolide lethu emakhaya ethu lapha, singatholi lutho thina njengabahlale njengalangesigaba. ngisiso khona lapho ukuthi igolideleli elombiwe egwanda elombiwe filabusi elombiwe amatobo elombiwe plumtree libhenefithe abantu banapho abantu balapho bathole izuzo kikho ma ngabe umsebenzi kumbe i-gold claim nawe ube ne-claim ungumuntu waleso sigaba ma sifuna ukutshintsha izinto ezindala ukuthi siyazimela simela abantu bakithi ngoba ngiyabona ukuthi ilizwi lemathebeleleni alikafiki ephalamenti akekho umuntu okhuluma nemathebeleleni kakhulu
unkosazana nonhlanhla mlotshwa ngusenator wesabelo semathebeleleni south besixoxa laye esemadobho singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane sebesedlula inkulungwane ezimbili 2000 abantu ababhubhe kulandela ukuzamazama komhlaba kwele Morocco izolo inkokheli yeGroup of 20 isanda kugqiba umhlangano wayo omkhulu lapho ethethe khona isinqumo sokuthi kumele kulungiswe udaba lokuhlaselwa kwelizwe le-Ukraine nele-Russia okwamanje sokuyisikhathi sezamasiko
senganamasiko
wawusenzi omandla
ubaba
mkhulu
namhlanje sikhangela okuhambelana lomgubho wenkosi umzilikazi kwamajobana sike saxoxa lomnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe ngeviki ephelileyo esithi baya khona ngale ke emhlahlandlela sebevela khona emhlahlandlela sike sizwe ukuthi bathini namhlanje baba kwamathe siyawamukela kuhlelo babo
ngibingelele kusizwe sonkana jikelele kumagumbi amanomhlaba ngibingelele kuwe emsakazi ngidlulisa ukubonga kakhulu kusizwe sonke ngomsebenzi esiwenzileyo sawuqala waba nesiphetho kwangakabi nokudonselana nokuhilizisana lokhu ngiyakubonga kakhulu kuzulu omnyama wonke ngithi siyabonga zulu mthwakazi omuhle kusebenzekile njengoba kade kungumkhosi womkhosi wenkosi umzilikazi umqalo wesizwe lesi esibizwa kuthiwa umthwakazi namhlanje
abantu gwabakalilanda sebekwazi na ukuthi kwini khonokho elikwenzayo
ekuqaleni abantu babengayizwisisi le nto becabanga ukuthi mhlawumbe kungabe kuyipolitiki kungabe mhlawumbe sifuna ukuthatha le nto kuthiwa yi-advantage ngolwasemzini kodwa esikunanzelelayo ngokuthi uzulu nje komthwakazi sekuzwisisa namhlanje ngoba umuntu ngeke akuzwisise ngolwango lwani ngesikhathi esifanayo kodwa uzulu sekuzwisisa ukuthi hayi le nto leyo akusiyipolitiki kuyisintu sakwethu bekumnandi ke kuqalelwe ke imatshi njengoba sasishilo iqalelwe emajobana yashaya yaze yayofika egcekeni lencwala lapho kutholakala khona ukuthi inkosi lobhengula yayithi umiphakimpi yayiphakela kumbe ngithi imayile parade ngolwasemzini lapho kokuparathelwa khona amabutho noma uma kunomsebenzi wesizwe ngoba kwakusenziwa le nto okuthiwa ikulima kube nesivuno sakuqala esikhanjiswe enkosini sikubone kubaluleke kakhulu ukuthi siyogoqa kuleyana ndawo sidlule sibika ukuthi sesesiya komkhulu emhlahlandlela sesesiya khumbula inkosi yethu engumdabulo wesizwe ke imatshi isuke yaqonda lapho kusuka lapho ke ngoba besihamba sibika kumakhosi wonke abusa lelizwe sabheka esithombeni sikababa uDr. Joshua Mqabulo Nkomo sakhona lapho ke sesingena ke umgwaqo lobizwa kuthiwa ngusoloboy bekumnyama chu abantu ukukhomba khona ukuthi abantu baluthakazelela lolu suku sayofika endaweni lapho ke amabhasi ebethutha khona uZulu sisiya emhlahlandlela ematobo
kuyini okwenzakale khona ngale emhlahlandlela
kube mnandi-ke kakhulu ngoba azange saba nempazamo kuhulumeni esingasho ukuthi usiphazamisile suwelikhame kahle amapholisa sasebenza nawo kahle kwaba kuhle yebo sithe sisuka lapho-ke esitholo silubhekisa-ke emhlahlandlela amabhasi ebheka khona lapho-ke kufike khona kwaba nzima izinyosi zenkosi zikhumbula amakhosi wonke adlula kulo mhlaba ngingagoqela ilembe leqamanye amalembe ngokukhalipha nodume ehlezi kamenzi ilembe oshaka kasishayeki inyosi zahaya-ke lawo makhosi zahaya-ke inkosi umzilikazi ukhumbula ukuthi lesi sizwe esikhona manje esibizwa kuthiwa ngamandebele awukwazi ukuthi mhlawumbe ungakhuluma ngaso ungafakanga inkosi uShaka ngoba ukuze sibe khona namhlanje lesisizwe kuyikuthi sisuka emthonjeni kwenkosi uShaka lokho bekusenza ukuthi inyosi zibonge zihaye inkosi uShaka zihaye inkosi uMzilikazi badliwa lapho inyama sibonge kakhulu izinduna bezikhona obaba uMathema obaba uMachazi ngale imidlenzi izinduna odakamela zonke nje izinduna bezikhona ezesizwe senkosi uMzilikazi siphila inkomo kudliwa inyama kanjalo nje bekumnandi kakhulu kusebenzeke kahle kakhulu saze sayapheta
okunye ke Mvukamandi
esesukufisa ke manje ukuthi singuZulu uhulumeni alidikleye lolu suku olubizwa kuthiwa yi-King Mzilikazi Day Heritage esifisa ukuthi sisazozama ngempela ukuthi sixoxisane nabo uhulumeni ngoba la ngicabanga ukuthi sekuzwisisa ukuthi into le akusiyipolitiki kodwa kulusiko lwethu lina thina abantu besindebeleni esikufisa ukuthi kube uyaludeclare lolu suku sizazama ngamandla wonke ukuthi mhlawumbe umnyaka ozayo lube soluzwakele ilizwi lethu lesicelo sethu kuhulumeni ukuthi kube lusuku olungaba iholiday ukuthi wonke umuntu akhona ukuyabungaza inkosi uMzilikazi engunanzelileyo futhi nte mangisuka le emhlahlandlela mangingena lapha ngihamba edolobheni njikajika bengibona bonke abantu bavunulile okhomba khona ukuthi sebezwisisa ukuthi sokuyi-heritage day sokuwumkhosi wenkosi uMzilikazi noma ubuhambile emhlahlandlela ubungayanga kodwa sukwazi ukuthi uma uvuka ekuseni ngalolu suku sokufanele ukuthi ugqoke ezesintu okhomba khona ukuthi uyakhumbula umbumbi wenkosi uMzilikazi
namhla besixoxa lo mnumzana Nkululeko Gobalanda Mate ingcwethi kwezamasiko esintu
sithina masiko babe lobo logogo
sike sizwe ezokholo lesiKristu silontukameli Gomo
abahlakaniphileyo bathi ikusasa ngeyentsha mina ngakubona sokufanele ukuthi hayi
ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungamile nkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyakhola libe leviki enhle
usiphatheleni lamhlanje
ngizabala kwabaseRoma ichapter ka5 iverse ka5 lithi lona ilizwi lenkosi lethemba kalidanisi ngoba uthando lukaNkulunkulu lutheliwe enhlizweni zethu ngomoya oyingcwele esimphiweyo ngifuna ukukhuthaza abalaleli bami namhlanje ngendaba yethemba kulula kakhulu ukudangala lokudana lokulahlekelwa lithemba ngenxa yokuthi lindaba yethemba abantu abaningi babeka ithemba labo phezu komuntu kumbe babeka ithemba labo phezu kwezinto bona abalamandla okuba bazenze abanye abantu ithemba labo liyabe liqinile ngenxa yokuthi umuntu esithi hayi ngilamandla okusebenza ngakho ngithemba amandla ami kumbe abanye umuntu uyabe thembe inotho alayo kanti lapha namhlanje ngifuna ukuthi sithatheni ithemba lethu silibeke phezu kukaNkulunkulu ngiyakwazi ukuba abaningi sokusele inyanga ezinlutshwana ukuba lomnyaka uphele kulula kakhulu ukuthi udangale usucabanga ukuthi ubukambe lomnyaka oka-2023 usuphelile ngingenzi izinto eziningi ade ngifisa ukuba ngizenze ngakho-ke ungalahla ithemba usucabanga ukuthi umnyaka usuphelile ngeke ngakwanisa ukwenza lezo zinto kutho ukuthi lapha ithemba lakho ubulibeke phezu kwamandla akho ubulibeke njalo phezu kokuthi ngisesenesikhathi esingaka mina namhlanje bengifuna ukuthi ithemba lethu lonke silithathe silibeke kuJesu manje uJesu kasebenzi ngokuthi thina siphethene ezandleni zethu ukuba sinemnotho omngakanani kumbe ukuba silezinto ezinjani ezenza kube lula ukuba-ke siphutshe lokho esifisa ukukwenza njalo uJesu nxa sibeka ithemba lethu phezu kwakhe. Nguye ke umnini mandla wonke, nguye owadala izulu nomhlaba. UNkulunkulu wadala izulu nomhlaba ngolizwi uJesu. Uyilizwi likaNkulunkulu. Njalo ke ithemba lethu leli engikhuluma ngalo namhlanje lithemba lokholo, ayisozifiso. Abanye abantu baya bekhangela izifiso zabo, ngoba nxa uJesu engekho phakathi kwento leyo ithembayo, kuba isifiso nje singaphelela emoyeni. Kodwa nxa ithemba lethu leyame phezu kwedwala elinguJesu Kristu, alibi isifiso kodwa liba lithemba lokholo olungaba lempumela esiza kuyibona. Lokhu-ke kumele kusinike ithemba eliningi kakhulu, njalo-ke kusikhuthaze ukuba nxa ithemba lethu likuJesu, njalo ithemba lethu liyabe lime kuJesu njani? Lime kuJesu, lime ezwini leNkosi. Kutsho ukuthi izinto kumele sizithembe ngokholo, kumele kube izithembiso zikaNkulunkulu eziphakathi kwelizwi lakhe. UNkulunkulu sinika izithembiso eziningi. Singabantu, siyilizwe nje leZimbabwe, sihlezi phezu kwezithembiso zikaNkulunkulu. UNkulunkulu ke yena uba nendlela aziveza ngayo, aziphutshisa ngazo lezo zithembiso. Abanye abantu baya befisa ukuthi ngabe uNkulunkulu bambamba isandla bamtshengisa ukuthi enze njani. Manje unguNkulunkulu, yena uphutshisa izinto ngendlela yakhe. Engekwezinye isikhathi nxa thina siyikhangele singacabanga ukuthi manje ngabe uNkulunkulu wenze so, kumbe ngabe ukwenze ngalesi sikhathi, kumbe ngabe ukwenze ngalindlela. UNkulunkulu, ngakho kumele simnike ithuba lokuba asebenze ngendlela yakhe.
Kuyiphethe mfundisi.
Baba, sesithandazela wonke umuntu olaleleyo ongabe lahlekelwe lithemba ukuba ziveze kithi, ziveze ukuba wena ungumnini mandla wonke, ziveze njalo elizweni lakithi ukuba wena uNkulunkulu awehlulwa yilutho. Ngegama likaJesu siyathandaza, amen. INkosi libusise njalo eligcine.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkungo.
Siyabangukhulu-ke uNtungameli Nkomo. Kwezabatsha uTaboka Ncube uxoxa lo mpendulo Ncube okhethwe ukuba ngukhansila kaward 17 esigabeni seMangwe uNcube ukubandla lezaphu.
Abahlakaniphileyo bathi ikusasa ngeyentsha. Mina ngakubona sokufanele ukuthi hayi sengisesigabeni esokuthi khona ngikwanise nami ukuthi ningene for ukukhampeyina ukuba ngukhansela. Ngoba umuntu akangeke aqale ukufunda esekhulile, uqala ukufunda esasemncane, akhulele entweni yona leyo ayifundayo, ukuze lapho ma kwenzakala khona amaphutha akwanise ukuthi abadala bekwanise ukumfundisa.
Ngesikhathi ukhankasela ukuthi uvotelwe ukuba ngukhansela, yiziphi izinto ongathi uzifundile okulolu khetho olusanda kwedlula?
Ngifunde okuningi kakhulu. Okwakuqala kuyikuthi umuntu evele engumuntu ngabantu. Umuntu kazikhethi, umuntu ukhethwa ngabantu. Njalo umuntu uma esebenza usebenzela abantu, kazisebenzeli yena nemuli yakhe. Usebenzela abantu. Umuntu kumele abe nesineke ebantwini. Njalo masiphila singaba sizakhamizi zaseZimbabwe, siyazi ukuthi abomakhelwane bethu nabo bayiZimbabwe. Kungakhathalekile ukuthi umuntu ungumhlobo bani, uyiNdebele or uliShona or ulikhiwa, sonke singabantu baseZimbabwe, njengoba leli lizwe lakhululwa ngabantu ababefisa ukuthi iZimbabwe ibe nokuthula. Ngoba masilandelela ihistory eyakudala, sinanzelela ukuthi umuntu onsundu wayencindezelwe. Ngakho sesilithethe leli lizwe, sekukuhle ukuthi khona siphilisane kahle singabantu abansundu, kungabi nodlame.
Njengokhansela osegcotshiwe, yiziphi izinto eziqakathekileyo endaweni yakho okhangelela ukuthi ube uzilungisisa?
Izinto eziqhakathekileyo engikhangelele ukuthi sincedisane nezakhamizi siziyenze kugoqela i-primary school eyaseNew Dam kuward 17, kugoqela amadamu adubukayo kuward 17 yonke, kugoqela njalo le ndawo eyokufundela engaphezulu i-high school, ukuthi abantwana mabe behleli emakhaya bengahambi imango emide belanda izikolo, ngoba manginanzelela abantwana abantu.
Yelo ke ngumnumzana Mpendulo Ncube okhethwe ukuba ngukansela kuward 17 esigabeni seMango. Bexoxa lapho ke lo Tabo kaNcube weStudio 7. Wezemidlalo, ubudlwangudlwangu buphazamise umdlalo ophakathi kweqembu leDynamos lele Highlanders enkundleni yeBarberville Stadium namhla emini, kubika uJoseph Njanji.
Aqula vela umhlanganiso wezibalisela eFederation of International Football Association iFIFA, Confederation of African Football iCAF kanye leCouncil of Southern Africa Football Associations iCOSAFA akwele Zimbabwe ukuzoqhuba imihlangano labaphatheki kumdlalo wenguqu kudingwa ukuba kuxazulule ingxabangxoza ekhona emdlalweni lo kulezi nsuku. Ilizwe leZimbabwe limiswe ukuba ingxenye yalezinhlanganiso ezibona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu nyakenye. Njalo umlandeli weqembu leHighlanders uBheka Sibanda uthi ulethemba lokuba lesi simo saguquka ngemva kokuxoxisana ukuza kwenzakala.
Ukuthi babe bazolungisa izinto, intombo zezilungi singadlali i-social lata abafana bethu kwanza ukuya emazweni la sikwanza uparticipate out of the country na singaba ama-champion ngoba kanti sekuyatshintshele ndingani ngatata.
Intatheli zindaba yezemidlalo uNesh Mgogwera laye uthi kuhle ukuthi labo abavela kwinhlanganiso lezi ezibona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu emhlabeni jikelele baze bazozibonela bodwa ukuthi kanti kuqhubekani emdlalweni wenguqu kwele Zimbabwe.
Bazathola iqiniso elokwenzakalayo kulokuthi bebe besizwa mhlawumbe yilabo abakade bekuzifa ngoba kade bezabatshela khonokho abafunayo bekuzwa. Kodwa nxa bese bebe ku-ground so bazabona labo ezinye izinto ezenzakalayo and kuzayenza mhlawumbe bebe le nto ebambekayo.
Umnikazi weqembu le-Ajax Hotspurs elidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League uSiphambaniso Dube uthi ulethemba ukuba ukuza kwezivakatshi lezi kuzaxazulula ingxaki ezibhekane lo mdlalo wenguqu elizweni.
I-FIFA angisoze ngitshayinja ngifihle umphini sokusilahlisa ithemba ukuthi bakhangele umdlalo webhola kumbe labo bangebepolitics nje ngoba abantu bebhola bekumele belalele ukuthi isizwe sithini, ama stakeholders ukuthi bakuzwa njani, bakubona njani, yini ebuhlungu abayizwayo ngokwenzakalayo emdlalweni wakithi wenguqu, hathi ukuthi bebuye vele bezitshela ukuthi thina sifuna ukwenza lokho. Lalela abantu ku society yabo ukuthi bahlutshwa yini, njalo balesifiso sokuthi yini engatshintsha ukwenza ukuthi kube lenqubela phambili. So siyathemba iFIFA izaziletha phansi ingasiphakamisa ukuthi yona umdlalo wenguqu ayilaleli muntu, iyazilalela yona, yenze yona ekucabangayo.
Wayengumdlali wenguqu uDaniel Bingadadi uthi ukhangelele ukuba ngemva kokuxoxisana kukhona lokhu isimo somdlalo wenguqu elizweni sizalunga kube lenqubela phambili.
Siyakhangela ukuthi iZimbabwe ibhani iliftwe so that there be kube unity among soccer people and the leaders, not to be greedy, because the cities are not greedy. Look, afuna ukuphuma enkundleni, look, afuna bonke, they want to be there.
Amaqula lawo aqhuba ingxoxo labo bonke abaphatheke kumdlalo wenguqu elizweni ukuze kuxazulule udaba lokuba eZimbabwe liphenduke lalo liphatheke kumncintiswano weqoqwa ngaphansi kokuqondisa kwenhlanganiso lezi ilizwe leZimbabwe limise.
Yes, aqolisa lapho ke sifake ke itape engayisiyo khona okwenzakaleke eBF kube lobudlwangudlwangu omangalisayo. But with Dynamos le Highlanders awusaphelanga umdlalo lwana wenguqu obuphakathi kwamaqembu lawa, ngoba bebesithi ke unompembe uAlan Baswi uyekele umdlalo waqhubekela phambili kulabantu beHighlanders kade belinyaziwe belele phansi, njalo bebecabanga abantu beHighlanders ukuthi bazathola umbeko kodwa kusahamba kanjalo. Isiphathamandla seHighlanders uRonald Moyo ebengadopha ucingo ezama ukukhuluma laye. Umsekeli weqembu leDynamos uKaren Mataga uthi basuke baphaphatheka indawo yonke ngoba sokusizima eBF amapholisa lawa athi abophe abantu abathize abambalwa kulandela khonokho okwenzakale eBarberville Stadium. Sigqiba lapha-ke uhlelo lwethu oluvalisa ngukhipsi Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.